Hayi impilo kayihambi ngendlela bathunisile labo abathi into sezingena egangeni ngoba ungakhangela isinkwa sasi 80 cents isinkwa sasi ngaphansi kwedola kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyidola 50 dollar 25 Ama-tax asekhona abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenze lutho ukuthi ancediswe uZulu. Phela lokhu kuthathwa ama-tax abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi khali umhloko amalunga ngale bamthathela umhlabathi into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu thina ngwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi labo bantu baqinisile njalo singathi isibanga leso ku research naleyo ayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezano PF Chiroza bathi ilizwe liphethwe kuhle ikanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke kwathu njalo uqhuba kuhle.
Isinkwa okwakathesi sesidula sesiphezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa. So sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likamnangagwa eseligade le-Reserve Bank. Izimali ze-Reserve Bank zikhitshwa laphana e-Reserve Bank zihanjiswa kubosiphatheleni zisezidlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni kusenza ukuthi uZulu eswele imali elesisindo imali engagcinakala emabhenki senza ukuthi ama-pension abekhangelela ukuthi azagcina abantu abe yinto nje eyinhlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelelayo ukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-afrobarometer umbuzo wabo lo mbona ngani uphendulwe kuhle ngabantu beZimbabwe.